intambo omutsha obona ngendaba zemsebenzi kanye lokungena lokuhlala kwabantu kele Botswana umnumzana Pius Mogware uthi bazaqhubeka ngohlelo lwatshiwa ngurhulumente oqala olokuthi imisebenzi ethile besezandleni zezizalwane zakulelo lizwe ekhuluma kumabonakude weBotswana Television ngolwesine umnumzana Mogware uthi noma nje bezavumela ukuthi abantu bokuza bengene bekhululekile elizweni kuzaba lo mzila wokuthi bengasebenza kuziphi inhlangothi ikakhulu kumsebenzi edinga ulwazi olujulileyo.
Employment Act eribua ngore bona le ditiro di
selemthetho e Employment Act yona ekubeka mgceke ukuthi kulemsebenzi egcinelwa abatswana abavela phandle kwelizwe sibafunela imsebenzi ethile esingelalwazi layo kumbe esisilela khona ngezisebenzi.
Umnumzana Mogware wengeze wathi abasebenza imsebenzi ezindlini kanye le maplazini iningi lingabe eZimbabwe alibalanga kunani labantu okumele lithole iholo le minimum wage elifakwe ngurhulumente omutsha. Urhulumente uthi kumele abamankampani babhadale isebenzi esihola imali ephansi i-R4,000 ephosta ilingane lamadola wemelika amakhulu i-$300.
Ribua ka formal employment. Formal employment.
Uma sikhuluma ngodaba lolu sikhuluma nge-formal employment, asikhulumi ngabantu abasiphathisa ezindlini kumbe abama-peace stops.
Abanye abeZimbabwe akwele Botswana abafana lonkosazana Simanga Dube bathi badaniswe ukuthi bakhitshwe kuluhlu lwalabo abazahola imali ye-minimum wage.
Yes, belokungajabuli kancane ngoba sasesijabulile kakhulu before sizwe ukuthi izabitholwa ngabanjani. So kusidanisile ngoba le budget besehle sakhakhulethu ukuthi hayi next year kuzapha ngcono. Sesingaphila ngcono. So sesikhulekela kuphela ukuthi labo esibasebenza amabhosi labo basizwele basephulela iholo ukuze lathi senelise ukuthi sisupporte imdeni yethu esiyishiye emuva.
Umzana Agrey Moyo yena osele minyaka eminingi ehlala kwele Botswana uthi wawusobala ukuthi abasebenza ezindlini kumbe emapulazini basoke bethole imali yeholo elibekwe nguhulumende abasebenza kumankampani bona bengakatholi.
Ukuze sisokwa kukhona kwakube lokucaca ukuthi bazakhangelwa labo laba abasebenza ezindlini lasemaplazini. Kodwa ke khona umbuzo obuvela ubuya ukuthi angithi bekungaba kuhle ukuthi aluba kuqale kwakhulunywa ngemiholo yabaqhashi ukuthi bona ngokwabo kuyamela amakhampani abe le standard abe le minimum wage yabaqhashi kuqala. Itshengisa ukuthi nxa umqhatshi eseholi imali ephezulu uzakwenelisa ukuthi aholise isiqhatshwa sakhe i-4,000.
Umnumzana Moyo uqhubeka wathi kukhangelele ukuthi umongameli Duma Boko achasise kabanzi phezu kwalolu daba.
Angiboni ukuthi umongameli angabe seguqule iceba kadelalo. Ngibona nje ukuthi basadinga indlela zokukusebenza. Kodwa ke sekuyaba lokudana okukhulu kakhulu ukuthi lokho sekumenyezelwa ngumphathi intambo wezemisebenzi lokhangela abahlali abavela kwamanye amazwe ukuthi usetshilo wacaca ukuthi akuzange kuthiwo labana abasezindlini lasemaplazini kodwa abasemakhampanini.
Umongameli Duma Boko uthi ele Botswana lizimisele ukunikeza abeZimbabwe abaselizweni ongekho emthethweni amaphepha okusebenza kwele Botswana. Lokhu akuhlalanga kuhle labanye kwele Botswana abathi abeZimbabwe bazabathathela imisebenzi, kukanti omela iZimbabwe kwele Botswana umnumzana Henry Mkono Weshuru yena olamukele lelinyathela. Umnumzana Mkono Weshuru utshele intatheli izindaba ukuthi usekhangelele ukuhlangana lomphathi ntambo umnumzana Pius Mogware ukuthi bahlaziye kabanzi ukuthi uhlelo lolu lungasebenza njani kulandelwa okwenzakala kwele South Africa lapho abeZimbabwe abanikezwa khona ama-special permits. Ngumqondisi wendaba ze Studio 7 ngisabona kwele Botswana.